Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 15 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso ye Global Fund ngokuphathisa eZimbabwe kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo.
Lise sibonile ukuthi hayi angingcothi nasibeke esikhali zethu phansi, maybe ingxenye uhulumente engasizwa isikhalazo sethu. Vele kathe sakulanto enelayo ukuthi isikhofisa abantwana bedazikwani imali yokudla, imali yokugada, ngoba into yonke isinto ngiyayisiyiwesidolas.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi baqina ngokuthi uhulumende kumele aholise ababalisi imali ephezu kwe-$500.
Siyabonga kakhulu ngoba umthetho andaba usethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi ama-standard atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona.
Umthetho andaba kamantshi kobulawayo unqume ukuthi uhulumende kalamvumo yokunikeza izitalata zaleli dolobho amabizo amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uncome inhlanganiso ephathisa amazwe asathuthukayo eGlobal Fund ngokuphathisa eZimbabwe kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculaza, ufuba lweTB, uqhuqo lwemalaria kanye leCOVID-19. Inhlanganiso le ithembise ukuphathisa eZimbabwe ngezigidi ezilikhulu lamachumi amabili amadola $120 million emele isebenze kunhlelo zokulwisana leCOVID-19. Lokhu kwaziswe ngabezempilakahle enkundleni yeTwitter. Bathi okwamanje eZimbabwe sokuhlatshwe abantu amajekiseni angaba zinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 231,632 awukuvikela iCOVID-19. Lolu gatsha lwazise njalo ukuba kulabantu abaphose bafike amachumi amane 39 abatholakale belomkhuhlane lo izolo, okukhweze inani lasebefunyenwe belawo laya kunkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 37,369 kubhubhe njalo abahlanu. Lokho kukhweze inani lasebefile selonke lomkhuhlane ufike eZimbabwe nyakenye laya phezu kwenkulungwane elengxenye 1,548. Silokhe sikudaba olufanayo abeZimbabwe abahlala kwele Botswana abalinde ukuhlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 sebelovalo kulandela ukubhubha kwezizalwane zakulelo lizwe ngemva kokuhlatshwa ijekiseni yeCovishield. Kubika umqondisi Dube.
Ngomvulo uhulumende weBotswana obike ukuthi sekusungule uphenyo phezu kwedaba lwabantu ababili ababhubhe ngemva kokuhlatshwa ijekiseni yeCovishield. ICovishield ifana lejekiseni AstraZeneca kodwa yona yenziwa kwele India. Kulokukhathazeka okukhulu ukuthi ijekiseni AstraZeneca ayiphathi abanye kuhle ngemva kokuhlatshwa, abanye benquma igazi. IBotswana ithi ababili ababhubhileyo kade besanda kuhlatshwa ijekiseni njalo baleminyaka edlula amachumi amahlanu lanhlanu i-55. Ugatsha lukahulumende olubona kusetshenziswa kwemithi imithi elizweni olweBotswana Medicines Regulatory Authority Bomra uDokotela Phatharsarathi Khurumudu uthi uphenyo olwenzwe phezu kokubhubha kwababili laba luzathatha phose amavili amabili.
It usually should become based on access to information, and then especially in the case of vaccine, there's possibility that sometimes there is could also be a postmortem that is done. But I'm not talking about.
Kuyande ukuthi uma kulesehlakalo esinje kube lokuhlinzwa kwesidumbu, angikhulumi ngokufa kuphela kodwa sikhangela lezinye imbangela. Lokhu kungathatha amalanga afika amachumi kusiya kuchumi lambili.
So that process may take any time between 10 to 12 working days.
Ulandela izimfa ezimbili lezi soluke saba ukuthi abantu baqhubeke ngohlelo lokuhlatshwa iJackson ye COVID. Aba fana lo nkosikazi Sindiso Sibanda ohlale eGabroni bathi kumiswe uhlelo lolu ngoba kungabe kunabantu ababulewe kuhlatshwa iJackson ye COVID kodwa kungabi kwanga.
A lot of people ngapha eGabroni, let me just say entirely eBotswana, sebesesaba. Lalaba kade bezimisele ukuthatha injection le bayesaba sebebuyele emuva ngoba iningi labantu abasichileyo akade bethethe injection le izimfa zabo kade kaziregistwanga abakwaziyo ukuthi abantu laba basichiye ngemva kokuthatha injection le izihlobo labangane labantu abaseduzane labo.
Umnumzana Benjamin Spandala uyavuma ukuthi sokulohlupho mase kubhubha abantu ikakhulu ngoba bese kuvele kulokungunanguna phambilini.
Vele kuma-secrets amaningi abantu they were suspicious ngayo nale i-vaccine ukuthi isilungele yini kumbe ilande ukuze sibulale. Ma ukuphuma okunje sokuveza sokukonfirma ama conspiracy theories akade khona lawa ukuthi khona i-vaccine le abantu singayamukela.
Sokusethusa lathi esilayini leyo kade sikhangele ukuthi khona siyihlabe nale injection. Sokuza senza sibe lonqineko.
Kodwa abezempila kahle kweBotswana bathi abantu befaka amaphaphu phansi beqhubeke behlatshwa amajekiseni eleBotswana lisungule uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 ngenyanga edluleyo ngemva kokuthola isipho samambodlela ezinkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000 sivela kwele India. Sekuhlatshwe abantu abaphose befike inkulungwane ezilithumi lasitshiyagalombili 17,808 kodwa uhlelo lolu selumile ngemva kokuba amajekiseni aphele. Sekubhubhe abangamakhulu ayisithupha lamachumi ayisithuphalane 664 kweleBotswana ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Umhlaba wonke jikelele kulokungahlaliseki phezu kwamajekiseni e-COVID-19 ngemva kokutholakala ukuthi enye eyenziwa yinkampani ye-Johnson and Johnson layo ibangela ukunquma kwegazi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisaron kweleBotswana.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi eZimbabwe bathi ababalisi sebelesikhathi besehluleka ukuziphilisa ngeholo abalitholayo. Ngokunjalo bathi isicelo sabo esikhulu kuhulumende ukuthi babuyiselwe kuholo ababelithola eliphezulu kwe-$500 ngo-2018. Kubika uBathabile Masuku.
Izikolo lokhe zavulwayo mhla ka-15 lamhla ka-22 Mbimbitho, abantwana bahamba okwamalanga amabili esikolo kodwa kulamalanga abanye sebehamba kanye ngeviki. Kwamanye amalanga ababalisi bayabe bengekho esikolo ngezizathu zokukhalala umsebenzi. Umnumzana Themba kuye moyo umgcini sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS uthi ababalisi sebebekezele okwaneleyo.
Ababalisi sebebekezele kakhulu isikhathi eside lokhu bezama ukuxoxisana lohulumende ngendaba yeholo labo. Bona bavele ababalisi kabakhaleli ukuthi iholo labo likhutshulwe kodwa bakhaleli ukuthi libiselwe lapho elalikhona ngo-2018. Okumanje uhulumende usetshengise ukungahloniphi ingxoxo ngoba nxa ebuya kuzokhulunywa uhlabe ephethe ukuthi yena uzolinikani lanxa livumelana lakho lanxa lingavumelani lakho. Ngakho ke kathesi ababalisi sebekubonela ukuthi ukukhuluma nje besethuselana uhulumende layathi no work no pay labo bethu we are incapacitated akusebenzi. Ngcono beyenze lokhu okulingane le mali yabo abayiholayo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North uthi yonke into isithengiswa ngedola leMelika ngakho imali abayiholayo ayiseneli lutho.
Sesibonile ukuthi hayi angingcodi nasibeke esikhali zethu phansi maybe ingxenye uhulumende engasi sizwa isikhalazo sethu vele ngikhathe sakulanto enelayo ukuthi siyenze isikhofuza abantwana bedazikwani imali yokudla imali yokugada ngoba into yonke isinto engayo siyi-US dollars so sethu uhulumende thina kasifisele ku-450 US dollars ade sihola ngo-2018
umnumzana Vusumuzi Mahlangu umqondisi we-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi ababalisi sebebakhuthaze ukuthi bahambe amalanga amabili ngeviki.
Sesikhuthaze ababalisi ukuthi ke bahambe emsebenzini okwamalanga amabili kuphela ngoba iholo leli abaliholayo lenela nje ukuthi bahambe kanye kumbe kabili emsebenzini. Sikhangelele ukuthi ke uhulumende uzaphuma lendlela ezizancedisa ababalisi ukwenzela ukuthi ke benelise ukuphila njalo benelise ukuya emsebenzini. Ababalisi umsebenzi bawufuna njalo bawuthanda kodwa ke sokusehla kula ukuthi bafike emsebenzini lendleko ezikhangelane labo lokho-ke sikhangelele ukuthi ke uhulumende ke akhuphule iholo sikhangelele ukuthi ke ababalisi ke bathole imali elingana i-$540 kusiya phezulu kusikhangelele ukuthi ke anike iZimbabwean dollar elesilinganiso saleyo mali kusetshenziswa interbank rate.
Omunye wabazali unkosikazi Sibonile Ndlovu uthi ulokudana ngalokhu osekusenzakala ezikolo.
Dana lokuthukuthela ngesenzakalo esesenzakala nje eZimbabwe ukuthi kunje nje kade sesithethe abantwana sabahambisa ezikolo kwese kuthiwa amatisha kasayi esikolo. Engikudanela kakhulu nguhulumeni ukuthi ngawuya xazulula ingxabano yakhe lamatisha abantwana bethu benelise ukufunda ngoba kunje nje abantwana yibo abasafaya lathi ama-parents esithwele nzima. Besingazange sikukhangelele lokho okuyinto kwakhona kusuka kungani sokusathisa thina ama-parents imali nzima sibhadalela abantwana bafike bahlale ezikolo bengasafundi bengasela lobakhangela athe sithembele ukuthi ezikolo bazafika bafunde njalo.
Kumaviki adluleyo ababalisi bale ukwamukela imizamo kahulumende yokuthi iholo labo likhutshulwe ngesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75%. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo we-public service Labour and Social Welfare yahlule ngoba ubengaphenduli ucingo kodwa kumaviki amabili adluleyo usikhwica mfundo Paul Mavima wathi ukukhulumisana kuyaqala kuyona le iviki lapho okuzaba lomhlangano lo njalo uzaqinisekisa ukuthi uyalulandela lolu daba. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi namuhla unqume ukuthi uhulumende kalamvumo yokunikeza izitalata zakobulawayo amabizo amatsha kulandela ukumangalelwa kwakhe ngabahlali baleli dolobho ngomnyaka odluleyo besithi kwephula umthetho we-Urban Councils Act. Umphathintambo kahulumente umnumzana July Moyo waphikisa lolu daba emthethwandaba esithi kwalandelwa umthetho njengokunquma kwedale lekhabhinethi ngemva kokukhulumisana lamakhansili amadolobho wonke wona alotshelwa uluhlu lwamabizo uhulumende afuna asetshenziswe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele gqwetha elimela abahlali bakobulawayo umnumzana Job Spanda yena othi isinqumo lesi siqondane ledolobho lakobulawayo kuphela hathi amanye amakhansili athola uluhlu lwamabizo amatsha awezitalada evela kuhulumente.
For today we suggest Dakuba he granted that order by setting aside that statutory instrument in as far as relates to Bulawayo. He did not set it aside in respect of all towns and cities, but only in as far as it relates to Emma Street and the road change name for Bulawayo.
Yeah, now uhulumende uyenelisa yini ukuphikisa lesi sinqumo?
The Home Minister actually filed about opposing papers. Kulama rules. Alama timelines within which certain things must be done. The minister, although he filed ama opposing papers, his opposing papers were filed late. Well, he filed them in time, but he notified us who he was opposing for quite a long time after he had filed. So we then took an application. The minister was in breach of the regulations of the rules, and it was as if he had not opposed the application. So in High Court yavumelana lathi yasigranta ke iapplication yethu ukuthi uminister ama papers akhe ayawafayilile awateach from the file. It was as if the matter was out of force. So yes, if the minister wants to challenge the case, he has the right to do so, but kumele la yalandele imithetho yangkhona yona leyo ebhayi.
Linqobe esingathi i-technicality ngesingisi kumbe hayi ngempela ube phule umthetho.
Well, thina as far as we're concerned, okokuqala vele umthetho wena singakazanga ulandi. It's the linear type change, alteration of names and so on. And eyenze njalo wasephinda futhi wasefeyila ukuphoza i-case ngendlela akade kumele aphikise ngayo. So as far as we're concerned, he lost the matter on both the substance of the matter, and secondly, technically, he was not in court.
Lo ngumnumzana Jobu Spanda igqwetha. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, onguye owakhweza lolu daba emthethwandaba.
Nazethu uhulumende wagijima nje wasephonga ukujikijela induku phezu kwabantu. Ngokunjalo abantu akubathabisanga, sasesithatha leli nyathelo ukubana sihambe emthethwandaba ukubana siyephikisana lalo. Siyabonga kakhulu ngoba umthethwandaba usithethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi amastrada atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona. Njalo bacacile ukubana even le statutory instrument esasetshenziswayo asikho emthethweni lwabathi sinull and void.
Yiso sodwa yini lesi isizathu kumbe njalo alithandanga amanye amabizo?
Yebo kambe siyananzela kulamanye amabizo ayephumile engxa abantu abangathi, kodwa kwakungasiyo njongo enkulu yokubana sifike lapho. Kodwa eqinisweni vele nxa uyisakhamizi salapha koBulawayo kumbe salapha eMandebeleni ukhangele ukuthi nxa kufakwa amabizo vele afakwe ngobuningi bawo abantu bakhona asikwali, bakhona sibili abanye abangama-national leaders abangangenaba nxa bengasuki la. Kodwa kuyinjongo ikuthi abantu abaningangalelo thuba lokubana babe le input kumbe bakhetha aba amabizo. Ngokunjalo sakubona kufanele ukuthi kambe umuntu engathi hlezi khona le Harare agijima abuyela abafika sinika amabizo. Kodwa umthetho ucaca ukuthi kufanele akhulumisane lathi, kwakuvele asinike ithuba lathi sibe la wethu amabizo ukuthi hayi sifuna phana kube nje engxenye labo bese befana. Njalo futhi lingakhohlwa ukuthi nasakukhetha ama-councillors lapha koBulawayo, sikhathi ama-councillors afana nayo abuye kithi akhulumisane lathi sibe le input kulawo izitaradeni lezo amabizo akhona. Lawo basonge kufanana bayehlala ecouncil ukuthi hayi abantu bathi lawo bafake umthetho. Ngokunjalo konke lokho kuzange kusebenzi ngezindlela, phosa ama-councillors agcine engasatshengisi ukuthi wayekhona kodwa akhethwa yithi kubana simele. So ke kufanele abe le ngxenye lawo njenge-city of Bulawayo ukuthi ibe le ngxenye. Ngokunjalo kusa-challenge ukuthi uhulumende angasilethela amabizo nje ungathi thina singabantu abangacabangiwe.
Lisuka lapha liyangani soluphelile yini lolu daba?
Sikhale ukuthi-ke thina njengabahlali bakoBulawayo ama-councillors ethu ayehle abuye kithi ebantwini bazokhulumisana lathi kuthiwa yi-consultation, sibe le input kumbe lathi sibe sibatshe ukuthi hhayi besifisti lesi starada sibizwe ngegama elinje ngesizathu esinje. Sikhale uhulumende lokho akuhloniphe engakuphikisi. So ngokunjalo kithi sakuphelile, asikhalanga ukuthi kube lokunye ukuphikisana. Siyabambili, kufanele kubuye ezakhamizini, izakhamizi lazo ziletha zamabizo, indaba iphele khonapho.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sikhangela okudibana labesifazana ngalesi sikhathi sokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umnumzana Anthony Blinken okuhlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ukwele Afghanistan lapho khulumisana khona lohulumende kamongameli Ashraf Ghani ngokususwa kwebutho leMelika kulelo lizwe. Umongameli wakweleMelika umnumzana Joe Biden ufisa ukuba ibutho lisuswe kulelo lizwe ngompandula lonyaka. Akuba kubandla lamademokrasi bafisa ukuthi wengezwe abahluleli bomthethondaba we-Supreme Court okwamanje osezandleni zabasekela ibandla lama-Republicans. Okwamanje kulabahluleli abayisitshiyangalolunye 9 bafuna babe lichumi lantathu 13. Ele-South Africa zelimise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-Johnson and Johnson eyokuvuselela amasotsha omzimba ukuze ulwisane legciwane le-COVID-19 ngoba kukhanya engani idala ukuba abantu babe lamahlwili emzimbeni.
Udaba lokuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service luqhubeka lusegudwini abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-MDC Alliance besithi uhulumende uqoqa ukusebenzisa abasakhulayo abazaphatheka kulolu hlelo ukutshaya abantu kukhetho luka-2023. Abasakhulayo abangena kulolu hlelo baziwa ngokusetshenziswa iZANU-PF eminyakeni edluleyo ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho. Betheswa njalo amacala okubulala abasekeli be-MDC. Kodwa uhulumende uthi ujonge ukufundisa abatsha laba ababizwa ngokuthi ngama-green bomber imisebenzi yezandla kanye lembali yelizwe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi ludlakela kuphela oluqoqwa iZANU-PF.
Akusimangalisi ngoba amaviki amabili aphelileyo uPresident weZANU-PF uBaba Mnangagwa uthe sefuna ukuthi amawo veterans enze khonokuyana ababekwenza ngesikhathi sempi. Lokho kutshengisa abantu ukuthi sebefuna ukudiliza lokubhidliza i-constitution bazifakele, sebefuna ukufaka i-political militia. I-constitution yeZimbabwe isobala ithi abaku-security services ngobani, hayi ama-private armies, hayi ama-private militia. Sizabona ukuthi abantwana laba bazafundiswa ukugebenga abantu, bazafundiswa ukutshaya abantu, bazafundiswa ukwenza ububi bonke kusenzela ukuthi abantu bahambe ku-2023 general elections sebedonswa ngemkhala. Ilizwe linjalo alisoze liphumelele. Yikho ke ngamafitshane sithi lokhu kukhombisa ukuthi ibandla leZANU-PF selehlulekile, selifuna ukwenza okuyizimpi okuncinyani lapha lalaphayana. Abazali thweli bathwale nzima begongode ngabatwababo.
Njengoba lisithi uhulumende uqoqa udlakela, yena esithi ufuna ukufundisa abatsha laba ngembali yelizwe ebafundise njalo lendlela zokuziphilisa, liza kwenzani pho?
Siyaxwayisa kakhulu ukuthi abaseduze leZANU-PF iSADC kakhulu kababuye bazencedisana layo ngoba kuza kwenza ukuthi abantu bakwethu bengasebenzi, behlala bethukile njengomvundla bengazi ukuthi elakusasa lizaba njani. Yikho ke kuza kwenza njalo i-economy, inotho yethu ibhidlike ngamandla, bese bekhala sebesithi kulama-sanctions, kanti ama-sanctions bayazibazela. Silokhe sikhangele kodwa lapho siyakhona kukhanya ngani kuzaba kubi kakhulu. Abantu bazakudla ingqoqo zomlomo, abantu bazaswela ukuthi bazacatha ngaphi, ngoba iZANU ngokwayo sisesaba izithunzi zayo, abasakwazi ukuthi bangathini ngoba wonke umuntu ongavumelani labo sesiba yisitha.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo yena othi kungamanga ukuthi baqoqa udlakela.
Ewaqale ngakutsho ukuthi uhulumende wayevele phambanisile ngokumisa lolu hlelo olwe National Health Service ingathi iprogram naleyi ngendlela ukuthi uhlelo lungokubona kwami la ngokuba khona kwalo lohlelo uqathe kakhulu olungafanelanga ukuthi luphambaniseke lokuthi kube lesikhalapho olumiswa khona ngoba sikhangela ubana yilo olufundisa abantwana ukuthi bazi ubuyibo babo lokuthi ilizwe labo bangalivikela kanjani singananzelela khathesi kuningi abantu bazofanele bakufundiswe kwesikhathi abantu abakwenza ngenxa yokuthi babe bengakwazi amboni ukuthi kungaba le ndlela ukuthi lolu hlelo lukhona ukuthi lufundise abantu batshawa njani ngokubona kwami la ngikwazi kwami lolu uhlelo lukahulumende ngolokufundisa abantwana ukuthi bazazi ukuthi bona bangobani njalo baziphathe njani njalo bakwazi ukuthi ilizwe labo balivikela kanjani singananzelela wonke amazwe umhlaba wonke jikelele kusitsho loba iAmerica ayiphonga ukuthatha abantwana ukuthi bangene emsebenzini eminingi bengafundiswanga ukuthi bona bazazi ukuthi bangobani so ngamafitshane mina ngathi uhlelo luqathe kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi abantwana beZimbabwe bonke badlule kulo bengakaqalisi imisebenzi leyi engaba iphathelane lokuseva ngathi ukuphathisa uZulu.
IMDC Alliance Nkomo ithi lapha seliqoqa ukuchaya abantu lisebenzisa abasakhulayo laba ngo-2023.
Ngibona ngani laphana ikuzama ukufaka ipolitics la lapho ngafana ukuthi sifakwe khona. Uhulumende uyatsho injongo yakhe. Amboni mina ukuthi ukutraina kumbe ukufundisa umntwana ngokuzazi ukuthi cha abantu. Umthetho vele ukhona le constitution yeZimbabwe etsho ukuthi umuntu kachayo. Amboni futhi njalo ukuthi abantwana abalaba abahamba kuNational Youth Service bafundiswa bona ukuthi abantu. Injongo yangkhona ichasisiwe isobala. Even iMDC yona ngokwayo amboni ukuthi lo banqaye ukuthi ngabe isi sikhokhela kumbe lapho engakungathola khona ithuba lokuthi bephambi kwabantu ingathi abantu bangafundiswa ngokuyibo ukuthi bazazi ukuthi bangobani ngibona ngani mina kuqathi kakhulu even labo abantwana abaku-MDC bo labo kufanele ukuthi bahambe kulolu hlelo bafundise ukuthi bakwazi ukuthi iZimbabwe kuyini bafundise futhi njalo ukuthi bakwazi ukuthi uzube ngumuntu kufanele ukuthi ukwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe uthi ngelakho bekulavelela ngaphi njani labuya njani ulisebenzele ukwenza ukuthi kwanza ukugcina ingathi ezembiwayo ezikhona kumbe inothethi yonke ekhona khonapha phakathi kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezano PF.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kukaMbimbitho ngomnyaka ka-2019, ibutho lakweleSyria lincediswa ngumanyano wamabutho e-Global Coalition to Defeat ISIS lehlula amalwecatsha e-Islamic State kumbe i-ISIS edolobheni leBarkuz. Umnumzana John Godfrey isiphathamandla sakwele Melika esikumanyano wamabutho la njalo obona ngokulwisana lamalwecatsha i-ISIS uthi lokhu akutsho ukuthi yahle yaphela yamandla i-ISIS. UGodfrey uthi ngomnyaka ofanayo amalwecatsha la aguqula indlela asebenza ngayo ngokuya kuzwekazi leAfrika. Uthi abambisana lamalwecatsha awe-Al-Qaeda lamanye emhlubulweni weSahel kwele-Somalia lamanye amazwe. Lokhu kwenza elemelika libambisane lamanye amazwe ukwenzela ukulwisana le-ISIS. Umnumzana Michael Gonzalez okuhlangothi lukahulumente weMelika olubona ngobudlelwano lezwekazi leAfrika uthi zinengi indlela zokulwisana lamalecatsha la okuqela ukwethula imibiko yokukhuthaza abantu ukuthi bangabi ngamalunga e-ISIS. UGodfrey uthi sokule minyaka emine bebambisana lamazwe atshiyeneyo eleFrance lamanye belwisana le-ISIS kwizwekazi leAfrika. Uthi sokulwesikhatshana besebenza lamazwe anjenge Democratic Republic of Congo, lele Mozambique, esabelweni seCabo Delgado, okulamalecatsha la athwalise nzima uZulu. Uthi bazasebenza ngazo zonke indlela emazweni athiyeneyo ukwenzela ukunqoba i-ISIS labanye babo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso yeGlobal Fund ngokuphathisa eleZimbabwe kunhlelo zempilakahle. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.